amabhizimusi bakobulawayo izakhamizi labahlaziya ngezomnotho lamhlanje bebethe gwaqa eFidelity Life Center behlafuna udaba lwe-monetary policy ethulwe ensukini ezedluleyo bethi abavumelani layo ibenza babe ngabayanga njalo le mali zabo zitshabalale njengeminyakeni edlule. Owayengumgcini sihlalo we-Competition and Tariff Commission umnumzana Dumisani Sibanda uthi udubo olusezweni yikuba ilizwe lisebenzisa idola lemelika elingelayo.
Sithe thina ngenxa yokuthi sisebenzisa i-American dollar eyi-currency yomhlaba yiyo edithemina ama-rates ama-currencies wonke emhlabeni. So thina being a-third world economy and i-trade yethu le-America inganingi yokuthi sigenerate ama-US dollar. Nxa i-US dollar isiba stronger and stronger, thina siba weaker in that sasikwanisa ukuthi si-adjust i-exchange rate eyedola.
Ohlaziya ngezomnotho owake wasebenza e-RBZ ongumqondisi we-Discern Capital African Investment Advisory Firm umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uvumelane loSibanda ethi loba nje osomabhizimusi loZulu sebevumelana ukuba kusetshenziswe irandi lakwele South Africa kumele kube lomthetho weZimbabwe lowe South Africa ophawula lokho.
Kumele iqale ibe nemali yayo, imali yayo eyabe ilesithunzi, ungakhangele Namibia, ungakhangele Swaziland, banerand monetary union. ENamibia banenamibian dollar, eSwaziland basebenzisa yabo, but at the same time kule rand. So ukuthi sijwayele irand monetary union singele yethu i-currency it becomes a problem.
Osomabhizimusi umnumzana Sony Phiri uthe uhulumende useqala okwezulu okokweba imali zikaZulu ngendlela eziphansi bazambophisa ngoba okwamanje kule mali zabo emabhanga abehluleka ukuzithatha ezakwamanye amazwe ezigoqela idola lemelika.
Sithe thina ngenxa yokuthi sisebenzisa i-American dollar eyi-currency yomhlaba yiyo edithemina ama-rates ama-currencies wonke emhlabeni. So thina being a-third world economy and i-trade yethu le-America inganingi yokuthi sigenerate ama-US dollar. Nxa i-US dollar isiba stronger and stronger, thina siba weaker in that basikwanisa ukuthi si-adjust i-exchange rate eyedola ngenxa yokuthi sisebenzisa i-dollar. So khonokhana sokusenza ukuthi khona sehluleke ukuthengisa impahla zethu kwamanye amazwe. Kuba lula ukuthi thina si-importe kunokuthi senze izinto elizenzele.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sikhangezile Mlotshwa uthi babuhlungu ngokwenzakala ezweni kufakwa imithetho ebahlukumezayo njalo kubunjwa imithetho bengaziswanga ngayo maqala.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzakala elizweni lethu ukuthi kuyafakwa nje imithetho singazange sibuzwe, singazange sikonsulte lathi ukuthi kusithatha njani.
Amabhanga aweZimbabwe awala mali yokupha uZulu. Intengo yempahla evuka iqansile insuku zonke ngemva kokwethulwa kwe-monetary policy le esishiye uZulu ekhangelele ukuhlawula imithelo ephezulu eye-tax. Abahlaziya ezomnotho bathi lokhu kudalwa izikweleti ezaqala ukuba khona ngesikhathi sikahulumende womanyano njalo sokushiye ilizwe lingelamali. Bethi ukusebenzisa idola leMelika lakho kungezelela udubo lwemali eZimbabwe ngoba ilesi sindo esenza ilizwe libe lobuyanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.